ekhuluma kulumhlangano uRamaphosa uthe izitshengiso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor, Zimbabwe, should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans, but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso zafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhishwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuzulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, uMnumzana Haig Gabor, naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa enhlanganweni lo namuhla. Kodwa uzulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa, bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo, abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee, SADC, bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo nguMnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha, ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanction akhona eZimbabwe afakwa libandla elibusayo. Bangangela ukuthi ngemuva kokhetho lolu olungani luyahlupha oluhluphayo, abantu sebeqaliswa ukutshaywa ukuhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe nguMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ephihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olugoqelwa inhlanganiso yeSADC, lolo oluza kwenza ukuthi kwakhona i-environment ezaningisiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo isemgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentambi yabo bengahlukuluzwanga, bengethuselwanga. Lokho kudlulileyo kungasilo khetho. Akula khetho olokuthi abantu abakwanise ukukhetha. Abantu kufuze bakwanise ukukhetha. Ngalokho amazwana noRamaphosa alahlekile.
UMnumzana Thembisani Ntungagwa, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kuningi okuphambanisekayo kweleZimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Ma uRamaphosa ekhuluma ngama-sanctions kusho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans ukuyocasha egodla, sidinga ongasiphilisa.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, uMnumzana Richard Mahomva, uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela eleZimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwe leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumente ugcine kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumente wakhe kulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Sali Ngoni, owenhlanganiso ye-Broad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident uRamaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe iZimbabwe kumele zikhitshwe ngenxa yokuthi isithini izizalwa zeZimbabwe esesisahle ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kweleZimbabwe ngenyanga edlileyo, lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele i-27 ni seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.